So engikubonayo engikuzwayo mangicabanga ngalokho okwenzakala ekhaya namhlanje, ngikhangela ukuthi thina njengabantu abeZimbabwe manje sigcwele emazweni aphandle kwelizwe, abanye bakhona ekhaya baphakathi kobunzima mhlawumbe okwedlula futhi ababephakathi kwabo ngesikhathi isafusa umlungu abantu abafana nabomama Mabulisa bakhina bephuma phandle bayodinga inkululeko okufuze ukuthi ngamanje sikhuluma nje iphakathi kwaleyo nkululeko. Kodwa ngiye khona nengikuzwayo manje ukuthi hayi kutho ukuthi inkululeko nje into ethelelayo ngoba 30 years down the line isayidinga asiyitholi ilokhu ithelela and abantu beZimbabwe balokhu bezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So namafitshane kimi ngithi mina inkululeko into ethelelayo kodwa kuze sale sizibuza sizibuza ukuthi singenzani ukuze sifike ebangeni lokuthi thole lokho esavela saphuma saya egangeni njengabomama benje besiyadinga lelo lizwe sikuthole sithi nakho sesikutholile kungabi yikho ukuthi mhlakamthelela nje sithi njengabona lapho kutheli kani inhlazi uma uzama uyibamba ngezandla emanzini ibuloku ikufunywe ukuthi alibambe umsila ifunywe futhi ibambe ikhanda ifunywe.
Ye nanto-ke udaba nkosikazi Maligwa, ungasitshela wena ukuthi uthini ngelanga lalamhlanje?
Yebo ngiyabingelela njalo udaba lona olelanga lanamhlanje linzima kakhulu. Thina lapha ekhaya sidanile sididekile asiboni lelanga lakhona, ukuliqakathekisa kwakhona sekunzima ngoba ukuthi inkululeko le sahamba siyayilela egangeni nzima kangaka kuchitheka igazi kusisabantu sasindele sihambilene akusaphani umntana beZimbabwe sebesola thina thina esahambayo siyabila abanazeleli kakhulu ukuthi hayi kulabakitshane nje eclik engatsho njalo ngithi eclik abantu abayibo ababhenefithayo kulokho esakwenzayo njalo abayibo futhi benokuganga beyibo abatshontshayo asebesila leli lizwe khathesi ezithizi nxa ungangena kumbe kobulawayo kumbe ungene eHarare kusekuseraithi abantu babesuka bonke bahambe beyecelebrate betshoneke nabanye khona ngabe emawati ema-stadiums kucelebrate i-industry khathesi ezithizi ngakutshela not even a-store evaliweyo abantu bonke i-business as usual meaning ukuthi ilanga lelivele alisaqakathekanga eZimbabwe. Abantu badideka abantu bethu ba-outside the countries baya ngamajeophobia abantu basisakhona bagcwele umhlaba wonke ngenxa ye-mismanagement yelizwe le.
Ya mnumzana Ndlovu, uyatsho lapho umama ukubana bakhona abantu abatholayo njengokutsho kwakhe ngesilungu ababhenefithayo. Ungathi wena bakhona yini ngokubona kwakho kumbe sonke siyadubeka?
Hayi kunkini besiyile intero mama mayi bakhona abathola sithaya saba yindaba yokuthi kumlala ingane kwane kangunda ohamba wanatha manje kusuka abantu bakhe bebonke kuhamba wanatha yedwa yena kusuka kuqinisile mama kusho ukuthi kufuze sikale ukuzibuza thina ukuthi sathi njengoba sasihambe sonke siyajika umthombo yeze namehlo esiyele ngcolise umthombo yini esesingayo ma especially wona ama-ovete sekhanti ukubona ukuthi ha kunabanye abantu ababhenefithayo lapho kunabanye abantu abatholayo thina singatholi. Imibuzo iqala kwimibuzo emihle khonoko ngoba ngithi ekuqaleni ama-ovete lene begijima labo nabo ababhenefithayo nabo ma bephiwa kancane insiba futhi bebamba lapha bebegijima lapho ma sekuye babaqala ukubuza manje sebaqala ukusho futhi nokuthi kukhona ababhenefithayo iningi uwonke nowonkana nje kukhanya kungela nto kakhulukazi izonto ezibuhlungizela izabona aba abafana nomama bafanekele izilwane kuliwa akuna lutho akhona nje umuntu bekhohliwe angithi wabadelelwa komuntu mhlawumbe sebekhulile.
Ye manje mama Maligwa, kwenziweni?
Ye baba, umuntu olambileyo akulanto ayigacabani umuntu wonke sikhuluma nje emhlabeni controllers abantu abaningi balambile njengoba ngisitsho ukuthi silambe kufana lenkukhu noma uyibizele ukuyibamba ukuthi ufuna ukuyibamba ukibulale uyathatha amabele igijima ukulandela ngemuva uyiholele amabele uyibambe uyibulale. Ama-war veterans sibili asetshenzisiwe kakhulu njalo kuthiwa bebegijima lalabo abayibo ababhenefithayo yikho khonokho okwenzakalayo ukuthi balambike abantu labana babe benehope ukuthi kuzaphuma something bathiwe labo banikwe. If I tell you ukuthi kathesi noma kuthiwa kune-increment yona le ephiwe abantu ama-war veterans kathiwa nge-increment kala lutho balambile basetshenziswa kuphela besetshenziswa ngesikhathi sokuthi umuntu uyabe efuna ulutho angabhenefithi angatholi into yakhe usekhohlwe ngayo. Yikho into esidingeka kuma-war veterans kumele basithisthisibezikhohli bakhe bavusa emakhanda
bacabange abanye bami babona ukuthi umsebenzi lethulele eZimbabwe singabantu ababi bosi kucommunity esihlala lazo ebantwaneni bethu but kuyithi ebesimele ukuthi sithole that respect ngomsebenzi esawenzayo umsebenzi wakhona asisahlonitshwa